Nanga masiba wenzi manje lo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhangela khonaukuke okanye kazane kukhahlanyezwa kubomama ngesikhathi kunanzwa insuku ze-16 days of activism against gender-based violence. Sizwile-ke ukuthi kulosobhuku ogamule unkosikazi wakhe wangcwaba egangeni yedwa. Kwazwakala-ke kule South Africa njalo kuthiwa kulezi izalwane zeZimbabwe ezibulewe ngamadoda azo. EBrithani njalo kuzwa kuthiwa kulabantu ababulawa khona ngale abadabuka eZimbabwe. Ukuthi ngihlaziye lolu daba lo mnumzana Ezra Jesus Panda, umsakazi olodumo. Chisa, kunjani baba?
Ngiyaphila lapho njani ethu, kunjani eMelika?
Hayi, Melika kwahle kakhulu. Siphinde njalo silo mama usakhile lilini uMadube. Madube, kunjani ebhuzwana?
Ngiyaphila kanjani abalaleli, ebhuzwana kurayithi kakhulu.
Hawu, ubone nje, sikhathise ngawo Madube. Sikhanya ngazani abantu bayabulalana mahlana nje abashadileyo. Kuhamba njani?
Indaba yokubulalana iyakhulisise ensukwini zokuvikela kwabomama labantwana ukuhlukumeza ezindlini. Kulezi nsuku kukhanya kuvamile omama labo besenza into abazenzayo. Akukho rayithi ukuthi ubaba afune kulela umama izizathu zokuthi bayebethe bangazwisani endlini. Kathi nxa bengazwisani singabe ngenye indlela yokuxazulula into eyabe ibahlupha endlini bani. Ukuthi ubaba uzoshito sithiwa sebulela umama wami ngaba yedwa umama sezowabonakala ekuthini kumbe sokuthini. Singatsho ukuthi obaba bahlukunyezwa abahlukunyeza ezindlini. Ukuhlukunyezwa lokhu kukazini labo mama futhi labahlukunyezwa ababulawayo kungabi indaba zalutho. Labo baba futhi abahlukunyezwayo behlela ngaphakathi bengakhulumi. So okunye ukuhlukunyezwa lokhu mbona engani sakho kabili. Abantu singagxili kakhulu kobomama ukuthi sithi hayi omama bayahlukunyezwa kakhulu ezindlini. Kumele size sidingele embangela sibambe kuze sikhozele ukuthi mama azagcine ehlukunyezwa afune ebulawa. Akune kunya umbuzo ukuthi awuthisiwe umbudutshile umbungatsheni kuyabe kuvele kubangwe kuyini. Sukuzwanana lokuzwisisana lokukhuluma avele ngaphakathi uma ule problem. Singabanye abantu abaza kuxazulela indaba ivume ikhulunywe phandle.
Yes, siyamuzwa lapha-ke Sipanda uMadube uyakhuluma sibili. Wena ubona njani kona?
Izikhathi sesiphila kuzo, izikhathi zanamhlanje kwabadube, izikhathi zokubona-ke abantu sokulento eziningi ezibehlelayo, ikakhulu ama-pressure, indaba zemali, ama-financial problems. Nxa kulama-financial problems lama-environment ukutshintsha umuntu kasekho esigabeni, lapha kulabogogo, kulabobabakazi, kulabomalume ababengaxoxa usana laye bakhulumisane laye. Abantu abaningi babulalana kwasebasuka bahlala emazweni ayibo bodwa. Bathi bekhona ngale-ke baxabana ngendaba eziningi-ningi. Ubaba bona ngani esileka ngoba-ke umama nxa esebone abanye abantu abangani bayathola ezinteni sengani lokudekela okuthize sokuqala kuphikiswana. Kodwa into ekhona ukuthi-ke umuntu nxa ekhangele kuba lama-sign engathi-ke kuyabonakala ukuthi la asisazwanani ndalo engihlala naye kumbe engithandana naye. Isikhathi umuntu engavele ahlaka ohlani kale ngempama ngelanga lakuqala nxa ungumama kumele uthi ubone ukuthi uyathi uhambe ukuma laphana usithi hayi uzafora. Abantu abaningi ikakhulu lapha engilande Dube lawo Madube babesikhonkona ngiyabekezela ngoba ubabakazi banjeli ngibekezele kuzaba hayi umuntu uyacine kulela umuntu
ye ukubekezela khonokho Madube ayisikho okubulalisa abantu abaningi amasitshani ma
ubekezela isikhathi esiningi abulalisa ngithandi kwamele ikhulunywe ngisibandele ukuthi ungavele ubone ekuhlala impama kawani osevele ube kwazi ukuthi akasozami njalo ungabe ulokhu sithi bekuyinto yalamuhla uzathi kusasa angasaphindi njalo sangisani isimbi sokumenza ukuthi akufake impama vele kasami sizakuba yinto yansuku zonke yikho nje ungabe ubone esenza njalo njalo engaphuzeki kuthiwa ngaye bekivela nxa umama hamba ijima ijima ngenyawo zombili sibisi angathalaze emuvaza isicino sangitoni ngizafuna ukubulela.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silobaba u-Ezra Jesus Panda umsakazi olodumo njalo lo nkosikazi sakhile lilini uMadube. Abadala bathi ongapheliyo kuyahlola.